amalungiselelo akhanyana nahambe kuhle ukukhanyana ubanga le lendubekezi nengi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwa ukuvota into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga ukukhanyana abantu belungisele ngakho nxa bekhona babengathokozi kuyabe mhlawumbe kukhona ukuthi abantu kabasuka ngaba bathola kade bekufisela kodwa kukhanyana hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezitshiyene amaphrovinsi atshiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mthuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kukakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo baqambileyo ababekhangelela ukuthi nabo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kuprovinsi emkhethileyo.
UPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanyani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona. Akukho akusento ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe bayabe besaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona nanxa engekho ngakho kangiboni ukuthi udubo lungabe lungaphi kulokho kungasenani abantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America ku Congress yase America ube ngekho uPresident Chamisa kodwa ukhethiwe